sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million
besila abantu esingathi sasababamba ukuthi banomkhuhlane abangamachumi amabili lambili kulabo lenganazelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April liyaba ngu-12 kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile then abalichumi thila abantu sebe-recovered kuseselo yedwa njengakarecovery kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kutsho ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe-Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kaMnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbido lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543 kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438 labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhiya galolumbili 95,273 kubika abenhlanganiso eye African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqathaniswa la kwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala le coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i report ephumileyo izolo besila abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazelela ukuthi kulabo abanye sababamba ngenyanga ka April laba ngu 12. Kubo labo oqala ngubaba wayesesichile then abalichumi thina abantu sebe recovered kuseselo yedwa njengaka recovery kodwa lo laye kaguli ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphume sithi recovery. Then ka test ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kukhasa noka June sibe lama cases amanye sesiwa reportile aselichumi kula lichumi ngathi abangu 9 bebengabantu nje abazihambelayo abangagoliyo kule yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa lapha na bedla setongroof samnika hayi oxygen umuntu lwana okwaka test hayi umuntu nje sezihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abaku quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala sebatheste futhi ngo day 8 sibuye futhi njalo sebatheste ngo day 21. Thina into siyenza ukuthi inqabe e-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijimise sizama ukuthi siyebatheste ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba inqabe behlala lola lo uhlala e-roomini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane ema-roomini.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane lecoronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abamasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla leMDC eBhilitane kugatsha leWales unkosikazi Carter Richards utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwecoronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphunga uintroducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategies kungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi ukuthi singazilokubacuze ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye zathelwayo elizweni ezazifanele ukuthi zizomenyana lo msebenzi ngalowo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba eyadingiwabala nje ngasinkise 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama-IMF fund ama-wealth fund la kwakule yini fund abakwanisa ukuthi basirilizele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayiwo bakhangelele nabantwana abayiwo bathwele imizi abakhangele labo bababonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kukuthi uhulumende kulento yayifuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela babavayela labana. So ukuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye iprogram eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefide abantwana amaporiji abazi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kuleni naleyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu isidede ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu ujingisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende lanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akuya ncwadi abanikeza abantwini abantu bathola ama donation from our abantu ama private a private organization la ama private which is okay endaweni zingama church kodwa la ama program la afuna uhulumende ukuthangenele phakathi la ayincedisi phakathi nokumsebenzi omkhulu kangaka uyenziwa ngabanye kodwa nxa lingancediswa ngukhulumende wenu hayi uyazi can only go so far alengeziyo liyifika ngaphi
lo bekungunkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithane ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithane kodwa umeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus
i-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela ukukhunywa isiphathamandla sikahulumende. Sona ke phela esithengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe izimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli weZimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi uyenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina silomongameli ositshengisayo. Njengoba nelisazi ukuthi kulo Vision 2030, abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye upresident. Simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalela ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eseThorngrove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale zilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi eRise and Shine, umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama beRise and Shine abase diaspora eUK besilapha ukuzoyenza idonation yengubo eziyi 30, amasheets ayi 60, lamapilo cases ayi 30. Lokhu kwenzelwe isibhedlela seThorngrove esikhona pakoBulawayo. Idonation le lingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye Jane's Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ay 200 worth 120 US. Wesidonatele iThorngrove Fashions Hospital ama frontline workers.
Esamukela lezi zipho umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu abelule iza ndla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga ba kutuba kithi aba semazweni laba khona around kwapha kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sabo seTonkrove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuyamukela lezi gulane ze COVID-19 sokuthi ukuthi nxa ukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lempede sesilayo engani isengezelela
izwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seTonkrove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane nganye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapolisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapolisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigoqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ubususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhilithane eJiva nje Gardens eNairobi, abathi sasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhilithane abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhilithane usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga nabaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga ukubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Gazembe Gazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zeZANU-PF ezigoqela intathele zindaba, abezinkonzo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kanye labaxoxebuka kuZANU-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalise abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe isithi yimbiko esimemetheke kakhulu elizweni. UMnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo, amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe, kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ilunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona kuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle. Yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akulanto enjalo ezenzakala. Ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona. Pho kwenza bethuke bona kuyini? Nxa kungelalutho kakulalutho kabazithulele bahlale benjalo. Kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini? Ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona, kukhona okwenzakalayo. La ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media. Kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe. Yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona.
Umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthi ningalokho.
Kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane bese siyabamba unina enguye umthakathi. Umnankagwa uyaziloya ama-businesses yena akhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe, izihlobo zakhe, abangane bakhe, abantwabakhe. Sikhuluma ngabotagwirei, sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile eDubai bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa ama-contract ama-millions e-US dollar. Yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhanye ngele kuye emzini wakhe abantu bakhe labangani bakhe. Yibo abawisa umnotho welizwe ngecorruption abayenzayo bephanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo. Athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli le yakhe lekhabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisa iwathengisa kwamanye amazwe njengabo Mozambique nge-US dollar kodwa bephiweke imali i-reserve bank. Umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba zabanjwa kuye emzini wakhe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Njengoba singeyame ilicele, uNtunga uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela izitha zebandla lakhe zifisa kube lomvukela.
Ngamanga wodwa akhulunywayo izitha zikahulumende. Izitha lezo lamabandla aphikisayo MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle. Ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhulu lapha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka yokuthi bengaboni ukuthi izinto ziya ngapha. Abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela, bafuna ukuthi uhulumende igenqule indlela abafisa ngayo. Ngawo ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hayi bantu beZimbabwe umumo welizwe umi kanje. Ayisiko lokho elikubala emalebulenjini, ayisiko lokho elikubonayo, ayisiko lokho okufiswa yilezi zitha lezi, ayisiko lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube lento ezimbi elizweni lethu. Hatshi, umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo.
Bakhona baba Gawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa.
Nkomo, ayisiko qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo. Ayisikho lokho. Indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indlawa zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla wanikile. Lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe iyekhangele konoko kwenkohlakalo. Akulanto enjalo. Njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela. Siyakubona emlenje ebulenjini Nkomo, lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu, yeye kunje kunje umongameli kunje bekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngakho ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjengaze bathangela konke kono ukuthi kulobunzima. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekwakathesi okwakathesi lapho esikhona kathesi. Akula muntu ongakhangelanga lo dubulo, akula lizwe lingakhangelanga lo dubulo lecorona. Wonke umuntu ukhangela idubulo lecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lapho lo Ntungamile Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalo mbiko wabe-Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa ikukhuluma kwahulumende esebenzisa uminister Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe so kufuneka kuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isezihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu thitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasotsha asefuna ukuthatha amandla ngingodlakela bethathela uhulumende kapresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlala phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha nalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazwi la enzela ukuthusela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabe ehlala etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokho abakukhulumayo ukuthi besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso. Ngoba ngeke beze bebizi press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika Robert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nyikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu bamabutho lo mkhulu owe-Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakadesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini be-intanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokeli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axosha kuzanu PF awecelele G40 lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Le
yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku-shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-shortwave.
Isikhathi sethu asisavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani selasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.